Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuZibandlela 2021, usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19, iningi likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa lemali ephezulu efayini.
Kuyathethwa umuntu uyabhadaliswa imali efayini, but kunokwana ukuthi imali le efayini ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lo uyenze ikara li. Sokuphonguba yinto nje efananayo, sokuyi-inform yokuthi izinqumo zilokuthi anibhadale imali 5,000.
Sixoxa losinde ku-COVID-19.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye ngoba uyabukusengikuselfile ngiku-isolation ngingedwa. Ngaswela umuntu okukhuluma laye ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okusounds 18.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe imikhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni.
Sibaxwayisa ukubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi lokhana ukuthiwa azibuye, ezinye ziyahamba, ezinye ziyasala. Zona eziseleyo izezisala zithwele imikhaza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Jerry Ndlovu, owayemele isigodlo seZimbabwe elizweni le-United Arab Emirates, kasekho. Ubikwa ebhobhele esibhedlela eHarare ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Emon Murira, embikweni awethule namhla ntambama. Ugatsha lolu beluphethwe ngumuyi uMnumzana Sibusiso Moyo osanda ukubhubha, njalo uhulumende wathi ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ndawonye lezinye iziphathamandla zakhe ezimbalwa esezingcwajiwe. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-COVID-19 lihlasele abantu abedlula kancinyane amakhulu amathathu 306, labulala abalitshumi lesitshiyangalombili 18 izolo kuphela. Lokhu sokukhuphula inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amathumi amathathu 32,952, kwabhubha abedlula ezilitshumi. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usebeke imali efika izigidi ezilikhulu 100 million ukuthi athenge imithi yama-vaccinations eyokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Embikweni awethule izolo, uMnumzana Ncube uthe imithi le iza kwenela abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. EleZimbabwe lingabe lilabantu abafika izigidi ezilitshumi lanhlanu i-15 million. Amanye amazwe afana leleMelika, eleBhilithani lamanye asesebenzisa ama-vaccinations awenhlobo ezitshiyeneyo. Abahlali beplumtree bathi basola ukuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa ngalesi sikhathi se-lockdown. UMnumzana Trimon Bofu ohlala eplumtree njalo esiphathamandla se-MDC Alliance uchasisa okuningi ngalolu daba.
Abantu sebephongukuthathwa, abantu sebephongukubotshwa. Ekuseni usuka endlini yakungakayifika lasezitolo lapho ufuna ukuyathenga khona, solakala sobotshwa. Ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth ku-district okwabotshwa emalangeni adlule engkamohati ibanganyana elinganane esuka endlini yakhe, ubesebotshiwe walethwa enkambeni kwaba ngumuntu omele ethi akhithe i-500 leye-fine. Indaba ale i-lockdown akukhangilisiswe kahle, kubonakala ukuthi i-lockdown le ivele i-lockdown ukuthi sikhuluma ngento ze politics sokuchwa ama political leaders ayi political party ma umuntu ehotswa lapha andi kuyakwethwa umuntu uyabhadaliswa imali efine but konokwana ukuthi imali le efine ebhadalwayo kungakhangeliswa ukuthi umuntu lo uyenze icarali sokuphonguba into nje efananayo sokuyiuniform yokuthi izinqumo zelokuthi ibhadale imali 5000 ngokubona kwani kuzavuka ukukhathaza kusasa ngoba eZimbabwe akufanani laseBotswana akufanani laseSouth Africa eSouth Africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise here and there ngesikhathi selokudown les but eZimbabwe umuntu is getting zero is getting nothing into yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapha aphila khona
ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu babephulile iziqondiso zelokudown kodwa beziphandela
ayeke ngithi kona abantu babeqhamulile iziqondiso zelokudown after isikhathi esasaba ukuthi interview 6 ngoba abantu engabe sebeqhamule khona iziqondiso zelokudown but abantu babotshwe emini even ngo-8 o'clock ekuseni uyabotshwa kwabona babotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube kine ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba le lizwe alifanani lala amanye amazingu abantu siba bezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba angeke phela uthi ulabantwana endlini konke uvuka uhlezi ngoba umfazi uzakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi bayatshona behleli into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni lePlumtree lapho engikhona emakhaya kuyenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyefika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka amaski njengendlela abatshelwa ngayo abantu basanithayizwa emashopu lapha ezindlini akula masanithayiza
lo umnumzana Chaimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxela ekhona le ePlumtree asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi ukwengezelelwa kwamalanga okumele abantu bahlale ngawo endlini ilockdown ukuthinta njani izisebenzi sixoxela umnumzana Ambrose Sibende isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, okuliqiniso ukuthi siyananzelela ukuthi i-lockdown isi-extendiwe nge-further 2 weeks. Kodwa ke nxa unanzelela ama-statistics akhona, inombolo ziyasitshengisa ukuthi kukhanya ungathi sihlaselwe sibili kwalesi sikhathi. And abaningi kade bekhangela ukuthi well, i-extension ingenzakala njengoba isiyenziwa. Kodwa ke singakutsho kuliqiniso ukuthi kulohlupho olukhulu ngoba sinanzelela ukuthi iZimbabwe njengelizwe singathi i-third world country ele economy ephansi kangaka abantu abaningi abangasebenziyo abantu abaningi abazisebenzayo sokusuka lokunzima kakhulu ukuthi ngayisisento nge-next 2 weeks abantu asikwazi bazaphila njani uzananzelela ukuthi sikhuluma nje kulalabo abantu abaku-informal sector abazithengiselayo bonke bona abantu sebelohlupho ngoba for the next 2 weeks basuke basebenze besicabanga ukuthi engxenye ngabe kube le ndlela bavunyelwe ukuthi kakhulu labana abathengiswa kusemthethweni ukuthi ngabavunyelwe ama-vendors ukuthi hayi baqhubeke bethengisa behleze endaweni zabo kwenzela ukuthi kodwa bananzelele ukuthi ama-mask afake social distance inanzelelwe at least ula baqhubeke impilo yabo isiya phambili okwezisebenzi njalo kulo hlupho ngoba siyananzela uzeza ama-employers abanye sebekhala bethi ngenxa ye-lockdown i-production ilo so uzananzela sokuzaba lo hlupho futhi ukuzisebenza ukuthi zihole ngesikhathi phezu kwaloko futhi uzathola ukuthi vele ama-employers ngaso sithi hayi imali vele iphansi ngezelelane ama-employers bonke sebecatha ngayo i-lockdown so ke kunzima sobukhona sikhuluma kanje kathesi ngenxa yale i-extension
izisebenzi zekhansili zabuyela futhi emsebenzini sokulomahluko yini ekubuthweni kwezibi lakho konke njalo i-COVID-19 ingabe ingaphazamisa yini ezinye lezinhlelo kumbe hayi lezo yilezi yani zingaphazamisekile
Well, iqiniso ukuthi izisebenze zi-council yakobulawayo zabuyela emsebenzini. Sinanzeleli kakhulu nxa sesikhuluma ngapha ngezokuhlanzeka, ezokuhlanza obulawayo. Yebo kambe sokulobungcono ukuthi singananzelela. Idorobho selizama ukuba nalihlanzwe. Kodwa ke njengoba usitsho ukuthi lezo thina uyananzelela ukuhlanzwa kwidorobho ngabantu abakuthiwa bakwi-essential service. So ngokunjalo i-lockdown le ayisoze ivalele lutho. Ukubana izisebenzi ziqhubeke zisebenza esilethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela yakhona kodwa bekukhangele ukuthi phela layo employer kunanzelela izisebenza ke zisebenza ziku risk sokuqathekile khona ukuthi inxa zinjalo kulala into yokuthiwa iCovid allowance ekhaya ukuthi izisebenzi ziyithole. Sesikhanya ukuthi la umasipala wakobulawayo la akunanzele khona ukuthi izisebenza ke ziku-risk, zisebenza kanzima ngesikhathi esinzima. So sikhanya ukuthi la abakhanyele kakhulu abancedise ngeCovid allowance ngoba yiyo indlela yakhona yokuphila, ngoba impilo zabo lemuli zabo sengozini nxa yoba nabasebenzi. So sofanele la employer khona okwacatha kwisimpilo yesisebenzi ngokuthi asiphe khona okuncane ukuthi lazo siqhubeke sisebenza. So abezempila kahle bodwa ngoba badobhizimi baningi abasebenza, abantu be-water, abantu be-sewage, abama security, abantu abasema revenue halls, bonke basebenza, abemagarage imota zihambe, abathela ama petrol lemaphe imota zihambe, bonke bona abantu esibakhanya abasebenza kufanele bathole iCovid allowance kwabo, bonke baku risk ukwenzela ukuthi service delivery iqhubeke isebenza yikho bezinikele. So ukhansela ekaqathe isisebenzi zakhe ukwenzela ukuthi service delivery ingafeyili, ingehliwe phansi.
Sesikhangela izakhamizi ke konke kuhamba kuhle yini ngalesi sikhathi selockdown kumbelile nsolo?
Well, eqinisweni ezakhamizini esingakutsho ukuthi siyananzela ukuthi okuqala ngizakhuluma ngazo izakhamizi, siyananzela kulabanye abantu abangathi abafuna ukuhlonipha izimiso ezifakwe zenezeze ukuthi umuntu aziphathe njani ngeCovid. Silabantu abahamba benama-mask esicela ukuthi bakwenze bananzele bafake ama-mask abo. Silabantu futhi abaphongubonayo bebhodabhoda kwesikhathi emashophu le town ungelasizathu, sicela abantu bakunanzele bangafaki impilo bengozini bahlale ezindlini. Silabantu njalo abangelandawo le-social distancing naleyo, cela abantu bakunanzele khonokho ukuthi bayabavikela impilo zabo. Kodwa-ke impilo sibili sesiye eqinisweni ezakhamizi nzima, njengoba ngishilo ukuthi i-95% yabantu beZimbabwe abasebenzi ngabantu abazisebenzayo. So sokusitho ukuthi nxa i-lockdown njengoba ikhona iqhubeka isiya phambili, okuliqiniso yikuthi impilo zabantu zizaba nzima. Abantu bazaswela, baswele ukudla, bazehle ukubhadala ama-rent, bazehluleka lokuthi bazenzele abangakwenzela khona ngenxa yokuthi abasele ndlela yenzuzo. Enxa sokufanele ukuthi uhulumende la akunanzelele abe lesikhwama sokuthi abantu bancediswe, ngoba kathesi uhulumende lomlando, ngoba leyi umkhuhlane otshayileyo akulamuntu obewumisele. So uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, kancedisa abantu, abona abantu bayathola amafutha ambazi okubancedisa ukuthi baphile ezindlini zabo, kwenzela ukuthi kungasikhathazi kusasa, ngoba yikho sokuthola abantu sebephula imithetho nalefakiweyo ngenxa yokuthi abantu bayalamba. So uhulumende ayekancedisa abantu.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, sixoxelayo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshesho.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe yimikhaza kulandela ukuna kwezulu elingelamkhawulo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende esungulwe uhlelo lokulisana lemikhaza kunyanga edlulileyo yebhengu kweGwanda South, izakhamizi zithi imithi ezayitholayo ayeneli. Izitolo eziningi zemaphandleni kazithengisa imithi yesifuyo. Osekuthiye izakhamizi sithi ngabe uhulumende uyavula izitolo ezithengisa limithi emakhaya. Umnumzana Thato Makita, izakhamuzi sefumugo kuward 17 yeGwanda South, uthi lanxa bathola imithi yokulwisana lemikhaza evela kuhulumende nakenye ayizange yenela.
Lokho esikuya esikulapha ngakho yinto esayiphiwa nguhulumende. Kungayisiwo uhulumende ngabe inkomo ziyafa, lakho kokuphiwa hansi okuphayo uyacina esima lapha amakhona. Sibe sisithi ngako uyatholakala, nxa ngako utholakala kube lama chemist lapho kuyaba kuthengiswa khona, sikwanise ukuyazithengela ole dola yakhe yakwanise ukuyathenga, ukuze inkomo ziphile kakahle, izifuyo ezisiphilisayo thina lapha eGwanda kuregion 5.
Amazwi la asekeleyo ngesinye njalo isakhamuzi sefumukwe unkosikazi Sibonile Gumbi, othi ayisibo bonke abatholela imithi kuhulumende.
Sibele hluphonyana esibe sihlangana lalo ngoba kade kusiba nenkomo ezivela emapulazini ngapha sithiwa iTigris, kade kusebenza ababizo amatikiti kade bengelawo. So umkhazalwana kulokhu ukhithika, kodwa sincisane labo sabathi sabanika ukuthi labo kabathini kabacobe kwenzela ukuthi kuthini kwedlule. Sibone ngani ngako kuyaqhubeka kusenzakala ngeminyaka ngeminyaka ngomnyaka, sithole singathi ukuthi sithole kwamahhala, sithole nje kusondele eduze lapho esingazoze sikade khona amabhasi.
Umnumzana Tisetso Magubulelo uthi imikhuhlane ehlasele izifuyo ngalesi sikhathi sezulu miningi kakhulu.
Kule mikhuhlane eminingi lapha enkomeni imkhuhlane yakhona kulele lamskini kule imkhuhlane edalelwa imikhaza inkomo sisithwalisa nzima especially nxa kule green enje imikhuhlane minengi esikukhalela kakhulu besikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyabisa sithengele eduze singathi hambi kachana ngoba singahamba kachana imali iyasitshaya imali sithola nzima.
Ukansila wefumuko umnumzana Ephraim Nyathi uthi uhlelo lukarhulumente lokuncedisa abafuyi benkoma ngemithi olwe-National Tick Please Program lusize kakhulu izakhamizi zeGwanda South.
Amathola amaningi ayesife emancane engasamunye unina bengasalandeli ngenxa yemikhazi kodwa sithe hulumende singenele yasinika i-tickleslyan mbona inkomo eziningi lenyangazizele and zizele inkomo and amathola akhona health aphila ayamunya unina lochaku kuyatshengisa ukuthi into eyenzakalayo into elonceda kakhulu ebantwini inkomo sezithiba viki zonke.
Umqondisi kugatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezantsi emandebeleni umnumzana Enat Mdlongwa uthi abafuyi benkomo kumele bathathe amanyathelo ngokunakekela izifuyo zabo.
Iinkomo zibulawa imkhaza enjengabo-hard water, cold sickness, yimkhuhlane imkhaza engani ijahile. Esikuxwayisa abalimi ikubana ngalesi sikhathi inkomo zidibha viki yonke. Sibaxwayisa ubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi yilokhuyana okuthiwa zibuye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala. Zona ezeziseleyo yize zisala zithwele imkhaza.
Umdlongo ugcizelele wathi mbuzi lezimvu lazo zihlaselwe yimkhuhlane.
Okunye esikunanzelelayo ukuba khona lesi sikhathi ukukhathaza inkomo yilokhu esithi yi-food rot, lapho inkomo ezingane zibola khona amasondo ngenxa yokuthi indawo lapho ezihamba khona kuba manzi. Siyaxwayisa abalimi ukubana bangayenza lokhu esithi yi-food bath, lapho ezingena khona emnyango benzi bath ezingangena zinyathele khona bafake i-copper sulfate ku-footpath lawo izenza amasondazo aqine. Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu kuzifuyo lezi ezinjengembuzi lezimo.
Nake nongumpalakazi umsekeli kamongameli elizwe umnumzana Kembo Mohati wasungula uhlelo lokuncedisa izakhamizi ngemithi yokulwisana le mkhaza. Phansi kwalolu hlelo isakhamuzi sinye ngasinye saphiwa ikilogram elilodwa lomuthi wokubulala imkhaza lohlobo lwe-T-Chris. Kusenjalo umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo useJohannesburg uvaliwe izolo ebusuku phambi kweWestNicholson umfula ombembezi kulandela udilika kwengxenye yebholorho leRogers Bridge ngemva kokuna kwezulu eliningi. Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lo mgwaqo uzavalwa kwesikhathi esifitshane ukuze kuhlolisiswe umonakalo. Lokhu sekudale indwendwe ezinde zezimoto kulo mgwaqo kusalindwe umanjinela ukuzohlolisisa leli bholorho. Nimele umsakazi weStudio 7 ngiSefu Mugwe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingayo litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni we-COVID-19.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi uze uhlolwe kukhona owakuzwile yini emzimbeni.
Ngangihambe emhlanganweni ku Extraordinary Congress ye-MDCT lapho engangisebenza khona ngingomunye okuthiwa Independent Electoral Management Board. Umse ipressure eyayikhona labantu ababekhona kulezi khathi ogcina usukhohliwe ugqoka imask iqiniswe likho iqiniswe elikhona njalo ngepressure eyayikhona ngendlela okwakusenzakala ngayo izinto I'm sure abalaleli babona la ku social media iziphithiphithi ezazikhona zazenza kugcine abantu sebekhohliwe nge social distancing sebekhohliwe ugqoka ama mask kwenzakala ukuthi bona labo bantu abagoqela u then acting president umadam uThokozani Khuphe ngabantu engangisondelalane labo sisenza umsebenzi njalo futhi kwakulabantu abaningi so sabantu sasisonke labo bahamba ba testa lami mhlaka 30 ngaqala ukuzwa ama symptoms ngaqala ukuzwa ngani ngiyaqhunga loqhuqho ngiginqa ngiqala ukuzwa ngani ngile flu ngani ngile malaria kwase kungenza ukuthi ngithathe inyathela lokuthi ngihlole yikho kwayenza ukuthi ngihlolwe ngase ngokuqala ngase ngisesaba ngoba ngase abantu angangilabo eduzane bakhuba khuluma ukuthi ba test positive kwase kusike kwesibili lami ngase ngisizwa ama symptoms esengiqala ukuzwa imphimbo usiba kuhlungu uma ngisizwa kanjalo kwase kungenza ukuthi ngihambe ukuthi ngiyehlolwa
nxa wena ukhangela ngemva ungabona yini ukuthi walithola njani leli gciwane
okwakuqala engakutsho ukuthi into esenginanzelele ngegciwane leli ngibona ngani mina okubulala abantu kakhulu yikwethuka ipanic mina okwangcedayo ukuthi ngathi ngivele ngihamba ingqondweni yami ngokuyahlola ingqondweni yami ngangivele ngizitshela ukuthi lapha yikuya confirm manje kuphela into engiyaziyo ngase ngizitshela mina enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wami ungisize nginqobe ngaqina okokuqala sibile ngathi ikho kwaba mqoka ngaqina ngokuthandaza ngaqalqina ngokubala ilizwi likaNkulunkulu elangenza laqinisa ukholo lwami ngoba nginanzelela ukuthi abantu abaningi nxa bengavele batheste batshelwe ukuthi ba positive bavele bapanike yabona ungapanika ube le stress immune system yakho ivele ihlibe weak stress siyabulala immune system unga panika uchaya luvalo kakhulu uya trigger kulemi imkhuhlane evele ikhona emzimbeni yabantu balama BP balama chukela mina okwanceda kakhulu iattitude ngafaka ipositive attitude ngaphakamisa ukukholwa kwami ngathatha usimo sami ngasisurrender kuNkulunkulu ngathi inkosi nguwe owaziyo ngiyakhumbula ngolusuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye ngoba ngiku-isolation ngingedwa ngaswela umuntu okukhuluma laye ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okuPsalms 18 wathi angisoze ngife kodwa ngizaphila ukumemezela imisebenzi emihle kaNkulunkulu ngangiphakathi kobuhlungu sokufika ingqondo eziningi zokuthi lapha usuhamba ukuthi ama join ase week sokunzima ukuthi usukume sokunzima ukuthi uziqhubela ama uzithalalamela amanzi lapha umzimba sobuhlungu uyaginqa ngapha uzisifuba sesisinda ngama emthandazweni ngamtshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu if it's not time isikhatsa masingakachayi kasikachayi ngenela okwesibili okwangcedayo anzange ngibe livila ngathi senginjalo angiyanga esibhedlela ngoba ngesaba ngahamba esibhedlela ikakhulu lapha ekhaya akabalazi into ezingakunceda ungahamba esibhedlela uyahlunga saphenduki ngesaba lokho ukuthi mhlawumbe ngiyathola kungala oxygen mhlawumbe ngithola ngala ma ventilator kungcono ngiye ngikhaya into engaqina ngayo kakhulu yikuse yikufutha ngathenga amaphilisi azange ngithenge into eziningi kakhulu ngathenga amaphilisi nje wona lawo aspirin ukwenza ukuthi igazi lingaklothi labo zinc nganaqina ngabo ngaqina ngeginger ngaqina ngegarlic ngaqina ngokufutha kakhulu ngangifutha ka4 ngelanga
lo ke ngumnumzana
Angleston Sibanda ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Siyaqhubeka njalo ngehlandla lesibili lalingqoqo ngevikezayo. Lilalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Violet Nxumalo umhlali wakobulawayo sicubungula ukuthi abantu bahlezi njani ezindlini ngalesi sikhathi se lockdown esokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ngiyabonga mina ngalesi sikhathi se-COVID ngibona kulama challenges amaningi kakhulu especially kubomama. Kubomama sibhekane lenkinga eziningi kakhulu ngoba like now ilizwe linje kule mkhuhlane wona lokhona ukudla asilakho ezindlini. Singelakho ezindlini sivele singabomama esiphila ngokuzithengisela sithengisa amatamatisi laphana lalaphana emsikeni. Okwamanje sihleli nje ezindlini akula lapho kuthiwa sithengise khona kuthiwa sihlale ezindlini. Sizahlala ezindlini sidleni. Kube kanti kumele sikhangele ukuthi sithole ukudla, sithole imali zokubhadala ama-rates. Akonke lokho siyakuthola kanjani ngoba kasisathengisi izinto esizithengisayo. Phila nzima, yonke into okumele siyithole endlini siyisebenzise sithole ukudla kasiyitholi. Kunjenje kathesi izikolo zivaliwe zinje abantwana sithona labo ezindlini babe befuna ukudla. Ukudla from morning kuze kuyeshona ilanga umntwana uthola labo ezindlini la. Especially thina mama ambona ngani ngalesi sikhathi se-COVID siphatha kabuhlungu kakhulu.
Kahle kahle kuyini ebelifuna ukuthi uhulumende alenzele khona ukwenzela ukuthi kube ngcono njengoba sibona ukuthi kunengi okusilelayo.
Angazi ukuthi uhulumende yena ngokungasikhangeli kwakhe njengoba masibhekile kwamanye amazwe banakekelwa baphiwa ukudla njengoba kuthiwa hlalani ezindlini baphiwa ukudla okufanele ubana bahlale bakuthole ukudla kwabantwana behleze ezindlini. Kunjenje even wona bomthetho amapholisa hhayi asihlukumeza masizama ukuthi siphume nje sizama ukudinga kumbe kusemashopu kumbe kungaphi basihlukumeza kakhulu kakhulu basihlukumeza. So kumele ukuthi ube le ncwadi yokuthi uyakuphi uyafunani sizayithathaphi leyo ncwadi. Angazi ukuthi singayenza njani njalo umkhuhlane wona lokhona umele ukuthi usithole silokudla ezindlini kodwa kasikutholi. Angazi ukuthi thina singenzani njengabomama. Mina ngowami umbono bengifisa ukubana uhulumende ngalesi sikhathi abantu uyasinakakela abanesi sikhathi asinakakela khona uwenzela ukuthi sihlale ezindlini siprotekteke sigcine wona lowo mkhuhlane ukubana ungamemetheki kodwa sithola okuzimfanele ukuthi bana sinike abantwana ezindlini kodwa konke lokhu asikutholi ngoba akulamsebenzi. Sikhuluma nje izindawo eziningi zivaliwe lalapho kuphathiseka khona abanye abathola ukuthi bebethola umsebenzi kuvaliwe ezindaweni abasebenzi. So ukudla konke lokho abantu bengakutholaphi? Ungeke phela uthi uzastock ukudla uyastocka ngayiphi imali? Angazi ukuthi ngingakubeka kanjani ngehlela lokukuchasisa ngoba indlizima esikhangelane labo kulo umhlaba owaseZimbabwe especially weZimbabwe la nxa sikhangele kwamanye amazwe mbona ngani kulokunye okuphathiseka abakutholayo uthize. Thina sihleli kanzima nje phakathi komuzi la. Ona imali yokuthi sithenge wona ama-sanitizer asiwatholi. Imali yokuthi sithenge yona isepa ukuthi sigeze izandla asiyitholi. Amanzi wona ukuthi sigeze izandla. Ngikhuluma nje kobulawayo lapha siphila kanzima. Amanzi wathola once a week but izulu nanti liyana. Ukuthi okwenza amanzi engabi khona emathepini as usually i-problem ingaphi njengoba izulu selinile amshiwa amadamu amanzi sakangeni. So angazi ukuthi inkinga yiphi ukuthi singathola amanzi. So izinto esikhangelani lazo njengabomama sihlukumezeke kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Violet Nxumalo umhlali wakobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe imkhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.